Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku-22 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulandela umkhosi wokunanza ilanga labatsha izolo elupane ele Robert Mugabe National Youth Day, abakade bekulowo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhosi wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo.
Umkhosi lo uhambe kuhle kakhulu njalo indinkimba yendaba iyona le ukukhangana nento lezidakamizwa, kodwa ke lokukhuthaza futhi njalo ukuthi abatsha ngabakwanise ukuzisebenzela.
Amapholisa athi inani labantu asebebotshiwe phansi kohlelo lokulwisana lezidakamizwa olusungulwe kumaviki amathathu edluleyo selikhwele laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu phosi amahlanu 2470.
Yasweleka ukuthi akhangele njalo imbangela yokuthi abantwana bathathe izidakamizwa.
Izakhamizi zakobulawayo sezikhulumisane labaphathintambo bezesa zicela ukwaziswa lapho zizacitshelwa khona amandla kagetsi kwenzela ukwenqabela ukulahlekelwa ikudla.
One wokufana babo sowesibili balengozi ukuthi bathathele impahla zabo, owesakule ngozi yamanzi ebashukuluza ithukumezo ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela umkhosi wokunanza ilanga labatsha izolo elupane ele Robert Mugabe National Youth Day, abakade bekulowo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhankaso wokulwisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Kulumkhosi umongameli Emerson Mnangagwa ugcizelele ukuthi abazatholakala bethengisa izidakamizwa bazabotshwa bejeziswe. Kubikwa kulabanye abatsha abanikezwe umhlaba wokulima kanye lemali yokusungula amabhizimusi kulumbuthano. Kodwa abanye abakhulume leStudio 7 bathe uhulumende uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe njalo uzama ukuthuthukisa ihlekana nje elincinyane lalabo abasekela ibandla elibusayo. Omunye obekade kulumbuthano njalo engomunye wabaqoqi bawo ngumnumzana Tamuka Nyoni, owayengumgcini sihlalo wogatsha lwabasakhulayo kubandla lezanu PF eMathebelele North, kodwa okwakathesi osengumqoqi womanyano wabafundisi owePastors for ED eMathebelele North, njalo ekhokhela inkonzo yePentecostal Church of God eLupane. Asizweni exoxa ngalolu daba losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sibone ontanga besukuma la ngabe bekhatshwa ngabanye abantu abadala, ngoba phela abantwana kabahambi bebodwa, bahamba belabantu abadala. Silo kukhangelela nokuthemba njalo ukuthi imkhosi enje ingaqhubeka isiya phambili isiyenzakala, kungabi nje ukuthi kuyenziwa ngaleli langa kuphela. Phase sikhuthaza thina njengabantu abezenkolo yabafundisi, sikhangelela ukuthi ke kube into eqhubekayo njengomsebenzi esihlezi siwenza thina ezinkonzweni ukuthi ontanga kabashane lezidakamizwa. Njalo ke sibone futhi ontanga benikwa izindawo zokuthi bekwanise ukulima, kusho ukuthi nxa sebethole into yokwenza. Ngiyazi asibo bonke abazafuna ukulima, abanye bazafuna ukwenza eminye imisebenzi yezandla esishiyeneyo. Kuyenza ukuthi umuntu ebe nesikhathi sokukonsentrata entweni into zemasimo, ebe ngumuntu okwanisa ukubaza. Ngezinye izinto esizikhangelayo ukuthi at least nxa kuya kuba lama vocational training center abakhona ukuthi abatsha bekwanisa ukwenza eminye imisebenzi yezandla lapho abakwanisa ukuthi bezisebenzele khona. kwakhona kodwa siyabonga kakhulu ngoba ayibaphakamile sibili ngobunengi babo umkhosi lo uhambe kuhle kakhulu njalo indinga imba endaba iyona le ukukhangana nento lesidakamizwa kodwa ke lokukhuthaza futhi njalo ukuthi abatsha ngabakwanise ukuzisebenzela ngabasidingela imisebenzi ezandle ukuzenzela bebe ngabantu abakwanisa ukudinga imali yokwanisa ukuthi benjani besiphelise
siyezwa njalo ukuthi ubungomunye wabaqoqi balo umhlangano ubuhambe njengoba kuyini elikhangelele ukukwenza ukugcizelela kumbe ukufeza zonke izinqumo ezithethwe
ngingomunye walabo ababekhona kuyouth league ZANU-PF so ngesikhiwa sithiwa khona ngama-retired singama-retired youth njalo sithi futhi njalo esifuze sibonise abana wethu laba abakhulayo ikakhulu phela these days kulalaba bakuthiwa ngama-2K bayafuna i-guidance from us as senior youth to guide them sibabonise ukuthi lathi ngesikhathi sikhona sasebenza njani nginje mina sengikhulile I am now 43 kulabantwana umntwana nami my first born she will be turning 19 kathes ungomunye wabontanga abafuze bebone yebo ngesindebele bathi indlela ibuzwa kwabaphambili I think la uvumelana lami so sifuze sibonise ke abantwana abontanga abasakhulayo ukuthi ngempela indlela ibuzwa kwabaphambili so as civil servants also we have to support the noble cause eka mongameli ukuthi layo uthi hashi izidakamizwa bakithi ebantwaneni abantwana kabazigcine abantwana kabazigcine bekhule kahle ngoba phela bathike ilizwe lakhiwa ngabanikazi bani so sikhangele ukuthi abantwana ontanga abakhulayo yibe inkokheli zakusasa yibe sikhangelele ukuthi beyakhe phela leli lizwe yibe sibakhangelele ukuthi bathuthukise leli lizwe njalo into esifuze sibe yazi ukuthi ke uhulumeni okhona kathesi nguhulumende obunjwe yiZANU-PF mina ngomunye walabo abamsekelayo lo uhulumende oweZANU-PF
lo ke ngumnumzana Thamuka Nyoni owayengumgcini isihlalo ogatsha labasakhulayo kumandla leZANU-PF eMathobeleland North osengumqoqi womanyano wabafundisi owePastors for Economic Development njalo ekhokhela inkonzo yePentecostal Church of God eLupane ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le eLupane kusenjalo amapholisa athi inani labantu asebebotshiwe phansi kohlelo lokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa olusungulwe kumaviki amathathu edluleyo selikhwele laya kunkulungwane ezimbili ezinamakhulu phose amahlanu 2470. Izolo umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umbuthano weLupane ukuthi sebesungula indawo zokwelaphela abantu abasebenzisa izidakamizwa ama rehabilitation centers. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomnumzana Vumani Ndlovu umkhokheli wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust njalo eyisakhamuzi seLupane.
Akuthandabuzeki ukuthi umqoka ukhankasela ukuthi abasakhulayo bathiyane lezidakamizwa into emqoka into ebukekayo kodwa kuyasweleka ukuthi nxa umongameli ube khuluma labontanga ebaqongosela ngobubi bezidakamizwa kuyasweleka ukuthi akhangele njalo imbangela yokuthi abantwana bathathe izidakamizwa kubangelwa izinto eziningi kakhulu okumele ukuthi yena njengengcunguthela kahulumende akuvume ukuthi balesandla ekuthini abantwana bahlale bengabathatha izidakamizwa ngabe kubangelwa ukuthi akulanto abangabe beyenza kulamsebenzi bangabe kubangelwa ukuthi ngabantu abahlala behlukuluzekile kuphela ezingqondweni esingathi ngesikhiwa ba stressed ngabantu okungelanto esingathi ehlala ibenza besenza bekulento abayenzayo engabenza bebalekele lezo zinto so kuyatsweleka ukuthi uhulumende adibane ngqo leqinisa lokuthi laye ulomthelela ekuthini abantwana bathathe izidakamizwa kungakho ke lanxa sikubuka okwenziwe ngumongameli ukuthi aqonqosele abasakhulayo ububi bezidakamizwa kodwa kuyadingeka ukuthi uhulumende laye ahlale phansi akhande amasu angenza ukuthi le into esisabalele kangaka iqedwe
umongameli mnanga kwa ukhuluma ngamanyathelo athi asethathwa nguhulumende wakhe agoqela ukuthumela amapolisa emingceleni yelizwe ungathini ngaleyo miza
ukwenqatshelwa kokungeniswa kwezidakamizwa kuma-border post kumbe ngithi emngceleni yelizwe yinto emqoka kakhulu okumele yenzakale kodwa ngenxa yokuthi sesiphila emhlabeni kumbe elizweni eligcwele ubungilimbane kakhulu ngibona kungazukusebenza kangako ngokubana bonabo abangenisayo balakho ukuthi basebenze lamapholisa bawafumbathise kungene nje njalo uza fumana ukuthi kwesinye isikhathi nxa kungenziwa uchwayisiso oludephileyo kungatholakala ukuthi bonaba abantu abangenisa izidakamizwa balobudlelwano kumbe ngithi basondelele kakhulu kuhulumende bale protection bavikelwa kungenzakala nje ukuthi kube isifiso esingazukufezeka ngenxa yokuthi okukhulunywayo lokwenzakalayo ukuthi yena
Hello ke ngumnumzana Vumani Ndlovu isakhamuzi selupane njalo ekhokhela inhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust obekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le elupane Izakhamizi zakobulawayo sezikhulumisane labaphathi ntambo benkampani yamandla kagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company iZETDC zicela ukwaziswa ngokuthi zizacitshelwa sikhathi bani amandla kagetsi ukwenzela ukuhlela abakwenzayo ngemfanelo Izakhamizi zithi ngaphandle kokuphazamisa amabhizimusi ukucitshelwa amandla kagetsi mahlayana kuphazamisa izakhamizi ezigcina imithi emafrijini ngakho ke ukuhlala bazisiwe kuvikela ukonakala kwemithi kanye lokudla Ugeina Kumete Saidi we Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba
Ngoba namagesi bawathatha lokho okuthiwa i-shedding yabo. But uhlobo esihlalo ukuthi abasinike isikhathi babasinike esingathi nalo hlelo olucacayo esingathi i-timetable ukuthi hhayi bahamba kulesi sikhathi kube kule khathi bahamba nje. Khonoko kuyasikhathaza kakhulu. Izakhamizi ziyathinga sibe ngaleyo ndlela. Thina ziyakuthezi kwalokho sihlala abandlela ababhadala ngama-load limit abalama-fleet. Abantu labanamagesi ahamba for almost 15 hours. Enzalo amagesi engekho abantu abanangayinyangela sasale wabhadala imali ezenileyo. Ile hlupho futhi loleyo. Njalo sazela ukulabaa amashop abanye nentubana bathenga ama-generator balokudla okonakalayo bafika lapho isikhathi sokuthi bayalahlekelwa izinto kwezinkulu ngoba lokho okunye sokonakele usebekhona phana emafridini into engasathengiseki so zokale zinhlupho njalo sihlazela ukuthi abazathi kakhulu omama kuyabathukuluza abathi bathe bephuma ngenxa yokulamula amagesi embeligaki siyadinga inkulu one wokuqala babotho owesibili bale ngozi yokuthi bathathele iy'mpahla zabo okwethaka kule ngozi yama-rep ahlukuluza ihlukumezo ngabantu so sithi konke lo ngumlando okukhona ngenxa yokuhamba kwamagesi sizesa thina icace iphelethantilede icacayo ukuthi iwadi ende amagesi ahamba esikhathi eside akuya esikhathi eside yikho sikudimandileyo lokho kuzeso ukuthi loko sicela kulungisiswe
batheni bona abaphathi ntambo bezeso
kulo babo wevele harare ukuthiwa ngu-enjiniya mhlofo othena uhlupho lwamagesi ubona ungathi in the next 2-3 months luzaba sekucineni kodwa-ke abantu bakusola lokho ngoba isikhathi akhuluma ngaso siyakwazi ukuthi kuyabe sekuyiso singena kuwinta nesikhathi sewinta sabaza abantu abaningi amagesi awanyenxa ukuthi kuyabe zesobuqala so kuzananzela ukhona kwabantu abakholo ukuthi yokuzenzakala khonoko ngokathi thina izesa akusala ngimelele thina sibe siyidinga ukuthi kangani lo hlupho siseyona izesa ayibuye kithi icace ngayenhlupho zayo kodwa ngesesikhathi kwenale i-2-3 months abayithi lokho sengxenye kuzaba ngcono kodwa wakathi esethina impendulo efanele bakwenze ukuthi abasiyi-timetable and sathi ukuthi asifundi ukuthi amagesi ahambe esigabeni okwenzile amahola amane ngelanga akuvumi ngoba abantu bayabhadala ama-fee so-ke siyabakubeka i-timetable bakonde between 2 hours to 4 amagesi ahamba aphendule mahlelo zabantu bencediseke
olunye udubo olukhulunywa ngabezesa bathi bona into intambo ezekhopha ziyantshontsha ngikela kukhuluma khona kuyini kungxoxo yenu lapha
yeso oqala sikhuzile ukuthi abantu bonabo abakhala betshontsha intambo zamagetsi ezekhopha siyakholwa ukuthi umuntu ololwazi indaba zamagetsi ngoba lalwazi enelise and bavumala ukuthi hayi iqiniso sokuthi namanye amalayo abachathwe yibo ama-workers abazi ukuthi hayi lawo amanye abalesikhanda kodwa esikutholileyo esingakwazi ukuthi kuthiwa kulabantu imingeseni yamalayisensi ukuthi abantu benenza ukuthi bathathe ikhopha bayigensa kwamanye amazwe iminiselosuku ngoba abantu bona abantu banema amalayisensi ukuthi bathathe ikhopha bayigensa ezikhanda kodwa ngakhayela ezimbabwe lapha siyakwazi ishamba avala mdala asila khampani emayina ikhopha so bathi bona bezeza ikho kuhluphayo lohulumende sebenengezile okuthiwa ukuthiwa ijoko engenza uhulumende la i-security personnel sebeangizi bathe ukuthi amalayisensi layo wayikhupheni liwawithdrowe ebantwini ngoba yiwenza utshontsho xa uzathi umuntu uvumekahamba ayeot ikhopha yena vele kungela mayini ekhopha labo kuhamba njani so ke indaba yamagesi iyahlupha ekuthiakwezambi iyahlupha kodwa fansisitaf uthi sabazibathi abayenze masinya abakhuphi ikhopha wafake i-aluminium ngoba i-aluminium abantu abalandabala yikuzenza ukuthi ukutshontshwa lo wume kodwa lo hulumende laye sithe thina kasiphangise ukuthi awithdrowe amalayisensi la abantu abanikiweni ngoba abantu labanasela ikhophe lelayisensi ngasabopheki kodwa umbuze ukuthi leyo khopha uyaleyithethela
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubeqoqa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo Iphephandaba lobulembo beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulamadoda amabili aweHarare uFrank Mafati loTinashe Maruta abavume amacala okudlwengula lokuthathela imali abesifazane ababili. Ababili laba bavume ukuthi badlwengula abesifazane ababili kuphela hathi abathathu njengalokhu kade bekwetheswa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhangelelwe ukwethula ilanga lokhetho ngasiphi isikhathi ngoba isehambise ugwalo lokudwetshwa kwemingcele yokuvota olwe-delimitation ukuyadindwa lube yi-government gazette okutsho ukuthi kuyaba sokungumthetho ukuthi kuvotwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey Studio 7 ninjani? Hayi siyabonga. Sibonga konke nje likwenzayo. Kusitshela izindaba mihlala amalanga. Siyezwa musi. Kula madoda la ahlala emakhara njalo abe CCC. Mina sengicabanga ukuthi amadoda la ngokwawo ngemqondo yabo vele ngokuzisa kwabo sebebuzile lo khetho. Ngoba la madoda la futhi ayikho into ayenzela abantu ikakhulu endaweni semandebeleni ngoba into engayisho umsakazi kuyikuthi amadoda ayafaka abantu wabo awina kobulawayo emadolobheni amakhulu. Beqede lapho yenzi lutho bethi mabengenzanga lutho bethi bona yigazi izano yiyo ebancindezelayo njani bona bewinyile uibhajethi yaphuma for uBulawayo ibhajethi le iyakuphi ifingasasebenzi kodwa kuyibo abaphethe izihlalo cha bantu bakithi singazodlala umuntu ningalinge bantu bakithi ihlivote yawo CCC lelo qembu lelo party hayi alilayi kusasa ngabantu nje abazayela ukuphikisa beze bekufa wonke befuna ukubephikisa kuphela ngoba kusizani manje ukuthi uthathe isikhundla uqede lapho ukhale ngalo umuntu omthethele isikhundla uthi uyakuncindezela uncindezela kanjani ukunyiza amandla wonke uthi buza wehlule kubuza bantu bakithi i-MRP yikusasa labantu vukani bantu besezindebeleni vukani bantu basemathebeleni wonke nje
siyabingelela emsakazweni sabonga kakhulu ngomsebenzi siyadangala kakhulu ukuthola ukuthi ingane zisezibulala nazo esikolweni ngoba kungela abazali abazali baphelelwa imisebenzi elizweni iZANU-PF yehlulekile ukukhanda amathuba emisebenzi bahamba bayofuna imisebenzi emazweni bashiya ingane zonke iZANU-PF government yehlala isehluleka ufaka umthetho wokuthi esikolweni ingane zikwazi ukuthi ziphathwe kanjani bese zisele zodwa. Uswazi esikolo kumele lube khona. Zithole uswazi khona zizoqonda esikolweni ngoba emakhaya kusela abazali abazali bekho. Namaphoyisa abo ekwazi ukuthi ngaphandle ingane ziyabotshwa uma zisenza okuphuma endleleni. Labantu nje manje akusela umuntu obotshwa kumpunze edlemini. Omunye obamba inkunzi yabamba o hijack imoto yabo hijacker owenza noma into ayithanda uyayenza. Zilongaso umuntu oposition opposition uyawathi kabotshwa amapholisa kamnanga kwabopha umuntu weopposition kuphela umthetho oseko kulelo lizwe angazi ukuthi bafuna ukuthi libe njani lelo lizwe bakhanda liphi lizwe babe siya ku-election befike berige manje yi 5 years kuyabe kunjani kulelo lizwe ke sicele ukulibuza lina madoda ezanu PF belief gawula ukuthi i 5 years enye lingayithatha zobe zinjani ingane zethu lebe linjani lelo lizwe lelo emadoda sicela ukubuza lingasiphendula yini kodwa ngabe thiwa lingasiphendula sikajabula kakhulu siyabonga
Studio 7 salibona lonke elaleleyo hey nangapha komnyama ubambile emakhaya lapho isirojo khona izano iroba isikiti yakuyaqhakathekisa abaholi bomdabu iqamba mangenzela amavoti oba sombe ngicela abantu bakithi batothi sebegugile emagangeni lathi sibazali babo sagugile emagangeni phila nale mpilo embenga lizwe lalela mpilo yabantu bethu sivoteleni isiNCCC sizameni ukuthi sikhululiswe leli ngoba hayi zano kuzano sedakeni oluzima ungaziwa ukuthi siyasebenza njani kodwa ke ithemba lele themba ukuthi masingayokuzeni leli qembu likajamisa singabe ngcono sizameni amandla wonke ingakurojwa sinduna lamasebhuku lawo abanikwayo bona izimali thina sihlupheke yabona
Studio 7 basakazi bethu linjani indani nje lonke hayi sibonge nje izindaba elisethulela zona sibonge impela sithi lihlale libambe njalo izikhiphe ezinjalo zithisa Studio 7 hayi siyabonga mpela angizwile indaba ka-Emerson Mnangagwa le kuthi ubeselubhane ha akula nto ozayitshila abantu khona ngale lubhane akula nto ozayiyenza ibambekayo kumele ukuthi abantu belubhane behle bethi hayi thina sifuna ukubuza ke kupresident ukuthi ora k president njengoba usubuyile lapha ukuthi uzoselebrate emgabe day sifuna ukuthi usitshele oku-1 ozasenzela khona kumbe oselakwenzayo lokho elathatha umbuso ikuyini khona pale lubhane izitarada zifila kula zibhedlela izikolo ngamanguwanguwa kuyafa akula nto ebambeka sebenzeni vele kahle kahle kumele ukuthi betshela abantu into ebambekayo bengafuni ukubuka bezoselebrate amabhelide abantu abafayo bekuyela nto abayitshela izakhamizi hayi le bhelide kamgabe vele iselebrethwana umuntu osowazifilayo lo hayi waye kukuthi kuyaselebrethe amabhelide akuselebrethe obonikita mangeni ojezeto ziyaphapha emathebeleni ngapha ngale emashonaleni ke kuselebrethe abomgabe ukuze sibone ukuthi okay into ezimbabwe zonke izinto zihamba ngi-free and fair njalo wonke umuntu akula mhlobo obandlululwayo uma kuselebrethe abomgaba wabonkomo labo ziyaphapha engabandlulwa engaselebrethe kuthi kulobo bandlululo phela lapho
linjani ku-Studio 7 siyabonga bakithi siyabonga ukuhlakalisazisa konke okwenzakalayo kulomhlaba mina ngisuka ngihlupheke ngabantu beyathola bebuthelelwe lupane besiyajabulela umgaba wabulala abantu bakithi more than 40,000 bantu bakithi bephinda behluleka labafo wabo bona ababebulala layo ukuthi babuye bazoxolisa ukuthi hayi yithi esayenza lokhu lalokhu angazi abantu bakithi ukuthi lifuna ukuphalaziswa njani lihlanziswe sibili lokho elibhizi lithwala lisetshenziswa ngingavumi bantu bakithi ukusetshenziswa lithwala lisatshelwa into ezingasebenziyo imgwaqo yelupane khwapho sokugcina amaphotholi lisiyakhona eminye vele kakusabalo angazi ukuthi abantu bakithi linjani umgabe ngumuntu ongamselebrate umuntu wabulalisa abantu nge-ground erephisa abafazi esenza yonke into utshona ukuqoqobela usithi ujabulela umgabe ngikulima lo
Studio 7 linjani lonke basakazi nabalalela bahle siyabonga istudio esikhuluma into enhle liqiniso ebambekayo ekhangelekileyo futhi bengithi mina izano lebantu njengalokho okukhulumayo kungushovingolovana sibanda enkaya izano bakhethi ibulala ilizwe liqede nyanyanyanya hlifize abantu ibaqede nyanyanya bagcwala iganga bebaleka bengithi mina ntoke ngikhulumayo zwilinye ukuthi asibambaneni singabe ngamaqembu qembu izasehlula sibe ntonye sibe mbumba sike siyikhiphe at least sesingehlukana ma sesithandake ngoba nje siyahlala sibuswe yiyo kuphela zilongo nje singayehlukana omunye ufuna ukubusa omunye la ufuna ukubusa omunye la ufuna ukubusa sibalutshwana kangaka yisicelo sami njengisikhangeleyo singaze sithini but izasibusa izano siphathe kabuhlungu siye mina ngomunye oyempini ukuthi ngizokhulula abantu bezimbabwe but still baboshe west kwazi kwaboshwa nami engithi ngiyakhulula le nto lena ngasiyayikhangela madoda siboneni ukuthi kuphathwe njani lezano lena kuzwa lo president ukhulumento zakhe siyale ebulala ilizwe iqedanya ogawulela abalabo bekhulume besiyale befakazela into noma irongo bayiqinise bayenza ngathi right hayi gawula ake likhangela abantu bakinomandebele umuntu bahlupheka njani bagcwele indawo zonke lezi ngiyabonga
ye ku studio 7 usizo 7 njani lonke basakazi be studio 7 labalaleli hayi siyaziza siyindaba ezimnandi siyabonga ngendawo zonke thina sithi hayi sisithule nzima sibili ngezanu ngoba yeyi kunzima lokhu ekwenzeka kithi lapho siyethu sika siyenziwa wonke wonke ayisakwazi ukuthi senzeni
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wakhe kwele Poland phambilini kwelanga lokunanza ukuqala kwempi yakwele Ukraine lele Russia eqale nyakenye. UBiden uthembise ukuthi elemelika lizaqhubeka liphathisa ele Ukraine ukuze linqobe ele Russia. Ngesizwe amazwi kaMongameli Biden.
Well, I just come from a visit to Kyiv and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Joe Biden ekwele Poland. UBiden ngomvulo umangalise abantu wathi thuthu kwele Ukraine engalindelwanga. Wazise izolo ukuthi elimelika liza kupha njalo olunye uncedo kwele Ukraine olwezikhali ezifika amadola ayizigidi ezingamakhulu amahlanu i-$500 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Tim Muringai.
Hayi, sibone ukuhamba kukamongameli Biden esiya e-Ukraine kuqakathekile ngoba bathi yona ngesilungu it's positive reinforcement or immoral booster ukuncedisa ukuthi amabutho e-Ukraine athabe and ahambe phambili ngomsebenzi abalawo kathesi. Into eqakathekileyo is ukuthi thina mhlaba wonke jikelele akula muntu ohambileyo e-Ukraine from other countries. Ngama-Ukrainians ame wodwa kodwa banikwe insimbi zokulwisa ngamanye amazwe enjenge-Europe, Western Europe, England, Germany, Poland, lani against Russia. Lokho ukuhamba kukamongameli kuzayenza ukuthi bona balwe ngethemba lokuthi ilizwe lo amazwe wonke ancedisayo, they are with them behind. Ngoba siyakwazi ukuthi iAmerica is the number one country in the world when it comes to military and economy. iChina ngantu asisondele duzane.
Abanye bathi ngabe engakwenzanga ukuya khona le kwele Ukraine abebandla lama Republicans, ubona ngani izizathu zabo zingaba ziqondile na?
Esoloko okuhamba kukamongameli I think is very good for the Ukrainians and their moral boosting. La lokuncedisa yena umongameli uBiden lapha sesikhangela ukhetho luka 2024 ngoba abantu abanengi even in the Democratic Party eyakhe bathi hayi ungathwa sekhulile kumele ahlale phansi anike abancinci isikhathi labo esokubusa.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseOhio ngapha kwelemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi iso singasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singake hlukani ke sikhangeleke ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulandela umkhosi wokunanzwa kwelanga labatsha izolo eLupane eleRobert Mugabe National Youth Day, abakade bekulombuthano bathi bazasabalalisa umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakwe kuzilalela ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gande. Lingasibamba njalo lamhlanje ntambama ngo-half past seven.